hayi kusasa singene empophoma enkulumane emakhokhoba lentumbane sinikeza osikhulile impuphu ama 10 kg awe roller meal lokhu sike sakwenza umnyaka ophelileyo siyakwenza futhi kusasa ngoba siyakubona sibili ukuthi COVID le ivalela abantu amathuba ivalela abantu abaningi ukuthi besebenze ivalela abantu abaningi amathubo ukuthi bethole into ezisizayo empilweni so kusasa umlando wethu ngumlando olula kakhulu ukuthi sitshengise ukuthi siyabathanda abadala bethu so abadala sesibatshelile babesilindile kulezo ndawo esibatshele zona
likhangelele na ukuthi ukhetho lulakho ukuthi lungadluliselwa phambili nxa kuyikuthi iCovid iyaqhubekela phambili njalo ungasitshela ukuthi lingavumelana lakho yini lokho
hayi izanu vele yaziwa ukuthi ayithandi khetho izanu yaziwa ukuthi lapho kulo khetho kubuya amabutho kubuya abantu abasebenza nsita ukuthi bephambanise bengenele bencedisa leyo zanu so awusiwo mbuzo wokuthi namhla umuntu engathandabuza ukuthi ethini ngoba kwavela kwakhulunywa ngu-Eddie Cross ukuthi akusoke kube lokhetho ngo-2023 yinto ayibhalayo emaphepheni liyazi u-Eddie Cross ngabantu be-Rhodesia Front abantu ababesebenza lo Smith njalo siyakunanzelela ukuthi abantu ababesebenza lo Smith kakhulu bathanda i-faction le ezanu-PF ethiwa yiLacoste so ungamuzwa u-Eddie Cross ekhuluma ukuthi akusoke kube lokhetho likunanzelele khonokho libamba amazwi wona lawo ngoba yinto elalelwa yilaba abalandela i-faction yeLacoste so sikubona thina ukuthi sebegcile kukhonokho ukuthi vele kungabi lokhetho othizananzelela ukuthi abantu abangena ama-church athandwa ngumnangagwa abayalelwa ukubuthana abantu bezanu PF abayalelwa ukubuthana indlela abantu abahamba ngayo ngezimoto emgwaqweni kuyenza ukuthi kube lula ukuthi iCovid-19 leyo imemetheke uzananzelela ukuthi lapho umthetho obamba khona abantu abayephula umthetho lo kubanjwa abantu be-MDC so kutshengisa ukuthi ngabe ngavalela ukuthi ukhetho lungabi khona kuyabe kuyikwesaba i-MDC Alliance kuyabe kungasonto eyokuthi kuthiwa abantu bafuna ukuvikela uZulu.